Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 15 Ntulikazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Into yakhona vele khanya ngani ifihlakele abafuni ukuthi kwazakala into ebangaki abantu ababanjiweyo. Sinje so lathi silokhu esitesta, sithambile sathi siyatesta namhlanje mina. Kube kuthiwa khona sebevalile kumbe sebedingasazi. So bazawutesta, bazasitesta kusasa.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe seledlule inkulungwane eyodwa. 1064 phakathi kwaleli nani sokuleli phezulu labongi abasafundela umsebenzi.
Lokhu okuthiweyo nguhulumende ukuthi isikolo zingavulwa siya kuyamukela kakhulu, kodwa iso into esimangalisa kakhulu ngoba kade sikhuluma ngakho from kudala. Sokumele sithathe isikhathi lesi silungise ishu ye-remote learning ukuthi abantwana bengafunda njani basezindlini.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhla ka 28 Ntulikazi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende weMelika usededele emuva kusiqondiso sakhe sokubamba ngamandla izifundi zemakolitshini ezivela kwamanye amazwe ukubuyela emazweni azo. Nga amakolitshi azo iqhuba izifundo zebulenjini kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umntwana olethwe esibhedlela ngomgqibelo eqiniswa luqhuqho lwe-pneumonia ubikwa engomunye asebethethwe ligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Lo mntwana uhle waba ngumuntu wakuqala obulewe yileli gciwane esabelweni seMatabeleland South. Kwakhuphula asebethethwe yi-COVID-19 elizweni jikelele laya kwaba ngamashumi amabili 20. Ekutshoneni kwelanga langolwesibili inani labakade besebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe bese lisedlula inkulungwane eyodwa 1064. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi amathathu 30 abatholakale bele gciwane leli. Asebesinde kulomkhuhlane lokhu bengamakhulu edlula kancane amathathu 343 kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahashi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalolunye 93248. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lantathu 13.5 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 582,323. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.8 million kubika abanhlanganiso eyeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 625,702 labulala inkulungwane phose ezilishumi lane 13,797 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 316,735 kubika abenhlanganiso e-African Union. Ngokunjalo nje kulenani eliphezulu abasafundela umsebenzi wokuba ngabongi abezibhedlela zakobulawayo asebebanjwe bele gciwane le-COVID-19. Iningi labafundi laba likhala ngokuthi impilo zabo sezisengozini ngoba behlangana lezigulane nsuku zonke bengelampahla eneleyo ukuzivikela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi kanye lezinye izisebenzi zempilakahle lokhe bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwempahla yokuzivikela. Lokhu sekwenze ukuthi abongi abasafundela umsebenzi kanye lalabo abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bathwale nzima ngokonga izigulane esibhedlela. Umnumzana Love Momoyo, omunye wabongi uthi inani labantu ababanjwe igcikwane abalazi ngoba yonke into yenziwa ngudlu.
Zalisa khona phuzile ukubeyazauya nge-Saturday batshele abanye bethu bona ukuthi bengaphume ezinye emarumini nawo. So abaphuma ngemarumini ngeSaturday. Kodwa ke ama-results abuyileyo abuye kuphela abantu abapositive. Ukuba njaba ngu-4. Then ngelanga elilandelayo basibe bamba abanye ababili. So into yakhona ama-results zonke ephuma mbijana mbijana. Abanye ama-results akhona aphumile lamuhla kodwa ngabalutshana abakasitsheli ukuthi bangaka abantu bakho. Into yakhona vele khanye nganifihlakele abafuni ukuthi kwazakala ukuthi bangaka abantu ababanjiweyo. Sinje so lathi silokhu sitesta. Sithambile sathi siyatesta namhlanje mina. Kube kuthiwa khona khona sebevalile kumbe sebediniwa sazi. So bazawutesta, bazasitesta kusasa. So kunje khathesi silindele ukuthi sizwe ukuthi bayasitesta sikhathi bani kusasa.
Umnumzana Talent Ncube oyisisebenzi sempilo uthi ukuhlolwa kwakhona ngani kulenketha betshabi ngoba balutshwane asebehloliwe.
Khathesi into esefuna ukuyenza vele ukuthi behle beteste wonke ama-students ngoba vele khathesi sosinje sonke akuwu-live noyi-1 esingathi kakho exposed. Abantu laba sihlala labo lapha sisidla sonke sisebenzisa ama-toilet 1 kodwa nxa ungakhela khathesi ukuthi batesti babalutshwane ngenxa yokuthi kwakule patient eyayifile ibulawa yi-corona lapha esibhedlela. So kungani yinto yabantu abalutshwane kodwa vele akulam student osefu lapha sonke sisengozini lokuthi vele kungathiwa i-1 wethu ubanjiwe kufanele ukuthi sibanjwe sonke.
Unkosikazi Lethu Buhle Nyoni ongudadewabo womunye wabafundi ababanjwe igcikwane uthi lokhu ngani kwenziwe ngabomo ngoba abongi abaningi bengabuyi emsebenzini.
Umkhuhlane lo ukhona njalo awukhethi muntu kodwa mina ngisuka ngibe lokudana ngoba abantu esikhuluma ngabo ngabasafunda ukuthi wayibona befuqelwa ukuthi baye emawadini lapho abanye bengabuyi emsebenzini. Lokhu kubi kodwa besicela ukuthi uhulumende akukhangelisise. Enye igeneration yabe isiphelile lalapha abasiwa khona siyezwa ukuthi kuthiwa akula kudla. Lokhu ngokunye okuzaceda abantu akulungisiswe kumbe honest babele yabo indawo ukuze kukhanye ukuthi they are essential workers.
Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuba labo abagulayo sebesusiwe ezindlini zabo esibhedlela sempilo basiwa elangeni lapho okuhlala abantu abalomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 mayelana lesiphatho esinikezwa abongi abasafundela umsebenzi asebegula. Ngimele i-Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo enkulu isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhlaka 28 Ntulikazi lonyaka ngenxa yokuqansa kwenani lababanjwe bele COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esethe usezagxinisa njalo iziqondiso ze-lockdown ngenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala beligciwane leli elizweni. Umlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izolo ntambama idale labaphathi ndaba bakahulumende lecabinet lethule umbiko othi ngenxa yesiqubu sokumemetheka lokuthelelwana kwe-coronavirus eZimbabwe, izikolo sizake zine ukuvulwa ngoNtulikazi njengalokho besekuhleliwe. Umongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uthi kuyajabulisa ukuba izikolo kazisavulwa linyanga.
Indeed, the government was able to succumb to our pressure and defer the opening.
Uhulumende ulalela izifiso zethu ezokuba isikolo zingavulwa. Loba nje sijabulela lesi sinqumo, sitshela uhulumende ukuba athenge konke okufunakalayo ukuze abantu bavikeleke umkhuhlane we-coronavirus. Sifuna ukuba nxa isikolo sezivulwa senelise ukuhlola abantwana bonke.
Lokhu kugcizelwe isikhulumeli senye njalo inhlanganiso yababalisi Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe ATUS, umnumzana Nation Mutsitirwa.
Lokhu okuthiweyo nguhulumende ukuthi isikolo zingavulwa siyakuyamukela kakhulu, kodwa iso into esimangalisa kakhulu ngoba kade sikhuluma ngakho from kudala ukuthi isikolo akumelanga zivulwe nxa kungakabi safe esikolweni. So kumele sithathe isikhathi lesi silungise i-ishu ye-remote learning ukuthi abantwana bengafunda njani basezindlini. Siyenze futhi rethink i-content esiyifundisa esikolweni ngoba abantwana abaningi bayakwanisa ukuqeda isikolo kodwa i-content esibafundisayo kaiba prepare ukuthi bona basebenzele.
Omunye umzali wemzini weRand Park 1 umnumzana Tafaso Chikandiwa uthi sokumele kube lendlela zokuba abantwana bathole usizo ukuze bangalibali izifundo zabo.
Mina mbona kuyinto eqoqekile esibili ukuthi uhulumende wethu ayenze ukuthi izikolo zingavula ukuze abantwana bethu labo bengatholakali bephambaniswa kumbe lawo bebanjwa yi-corona leyo. Kodwa esikucelayo futhi kuhulumeni ngokuthi njengoba senza ukuthi abantwana bengahambi ezikolo, kuyini angakuyenza ukuze abantwana laba behlale bephathekile ngomsebenzi wesikolo? Abanye begcine sebesiba izidakwa ngoba nxa yokuthi basebeswele into zokuyenza. So lapho sicela uhulumende sibili asincedise.
Umzali unkosikazi Michelle Dlamini uthi isinqumo esethu nguhulumende sizavikela abantwana.
Ngesizathu sokuthi ama-cases sizwa kuthiwa sedlule i-1000. Izikolo zathi zivalwa abantwana behlala phansi laba balisi kwakule number encane kakhulu engadluli 5. Kodwa kathesi besokuthiwa bavule khona sokule ma-cases amore than 1000 okuyinto ekadimangalisa kakhulu. So nginanza ukuthi abantwana abanye babesema-boarding schools bavela kuma-provinces atshiyeneyo bazabuya lawo lomkhuhlane bahlangane uphinde umemetheke ungenela ku-community. Nxa kusenza uhulumende ngabe izikolo lezo yaziposti bona kuze kufike uSeptemba.
Ukumisa kokuvula kwezikolo kuza ngesikhathi inhlanganiso ezimele ababalisi sezikhwezwe emthethondaba waphezulu e-High Court udaba lokuba zifuna uhulumende ame ukuvula izikolo nxa enganikanga ababalisi lezifundo okudingakalayo ukuzivikela ukuthelelana i-COVID-19. Abaningi besebedaniswa yikuba abantwana abaloba imhloliso kaNhlangula baqhubekela phambili kungelani lokuba umkhuhlane lo usumemetheka ngesiqubu esikhulu eZimbabwe okwethusayo. Iningi kade betholakala beligcikwane leli bekuyilabo abavela phandle kwelizwe abaphindela ekhaya, kodwa kumaviki amabili edluleyo ilizwe libone ukuqanza kwenani lalabo abangazange baphume elizweni. Embikweni owethulwe ngemva komhlangano wedayele cabinet, uhulumende uveze ukuba ngaphandle kokumisa ukuvula kwezikolo usazaqinisa iziqondiso ze-lockdown ngoba ukuyekethisa nokuvula kwezinye indawo kungabe kuyikho sokubangela ukuqanza kwenani labantu asebetholakala bele-COVID-19. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligciwane leli liqansa eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba okugoqela kwele-South Africa naseMelika. Kodwa likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano obona ngezempilakahle emhlabeni jikelele oweWorld Health Organization uthi kufanele kusetshenzwe gadalala ukuthi abantwana beqhubeke behlatshwa amajekiseni okwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Njengoba uphenyo elwenzileyo lukhomba ukuthi inani lawo selihlile ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 limemetheka. Isithombe somuntu otshengiselayo esola ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu oyinhlanganiso ye-Black Lives Matter sakhiwe eNgilandi ebusuku ngolwesithathu endaweni yaleso esasitshengisa umlungu weBrithani wayethenga njalo ethengisa izigqili ezimnyama ama-slaves kudala esidilizwe ngenyanga edluleyo.
Izifundi ezidabuka kwamanye amazwe ezigoqela ezeZimbabwe ezisemakolitshini aweMelika sezibeke iphika phansi ngemva kokuba uhulumende walelo lizwe esedidele emuva kwisiqondiso sakhe esiphathelane lazo. Isiqondiso sabohlangothi lwendaba zabokuzwa olwe-US Immigration Customs and Enforcement Agency besizabamba ngamandla abokuza ukubuyela emazweni abo nxa amakolitshi abakuwo elezifundo zasebulenjini kuphela. UMichael Obe weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomthetho odabuka kweleZimbabwe unkosazana Messija Mgwesha ngalolu daba.
Ode ukhulunywe iviki ephelileyo ukuthi abafundi abavela kwamanye amazwe kumele babuyele lapho abavela khona nxa bengakusuze bekwanisa ukuthi bahambe eklasini in person. Into yakhona ibivele ingalunganga and ibizaphazamisa abafundi kakhulu. So sithabe kakhulu ukubona ukuthi batshintshile and yinto obekumele bayitshintshe ngoba bekuvele kuyinto engalunganga.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo besithi ama-collection abo babezama lokhu kuthiwa ngesiNgisi ama-hybrid classes, ukuthi amanye ama-class uyamathatha kusebenziswa ubulembu obe-internet, amanye vele uyangena eklasini ama-in-person classes. Ubona ngani ama-collection lapha kwele melikazi aqhubekela phambili bezama ukwenza ama-hybrid classes na?
Izikolo lezi bezama ukunceda laba bantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bakwanise ukuthi babuye baqhubeke nezifundo zabo, yikho bese betshintsha besithi bazayenza ama-hybrid classes. Kodwa khathesi ngoba sekutshintshiwe sebekwanisa ukuthi bayenza ama-classes abo nge-internet, izikolo zizathatha leli thuba ziqhubeke ukuthi item yonke ama-class wonke azabe ku-internet. Yinto ezanekahle ukuthi
siyabona ngesikhathi esiningi inhlawulo yabantu abaqhuba izifundo zabo kusetshenziswa i-internet iphansi kakhulu singaqhathanisa nalabo kumele bayenze ama-in-person classes. Njengoba ithuba likhona lokuthi ama-collegini amaningi lapha kwele Melika azaqala ukuqhuba izifundo zabo kusebenziswa ubulembu njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ubona ngani inhlawulo layo for ama-international students layo izaqanza na?
Inhlawulo yama-international students izayehla ngoba nxa ufunda uthatha ama-classes ku-internet inhlawulo yakhona incane ukudlula nxa uzayo ulama in-person classes. Ubona ama-international students usually babhadala imali ephezulu ukwedlula ama-students avela lapha. Ama-international students azaqhubeka ebhadala imali eningi ukudlula laba abavela lapha, kodwa izabe isinilutshwane than besahamba befunde eklasini behamba in-person.
Kulesi sikhathi ilizwe elemelika lalo lilokhe lilwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus, kulabanye ababe kumele baqale izifundo zabo kwelemelika ngesemester le ezayo ngo-August, bazathola na ithuba lokubuya lapha kwelemelika uzoqala izifundo zabo?
Lokhu jinja sikwazi sibili ukuthi kuzakwenzakalani, kodwa ngokubona kwami ukuthi khathesi abangafili e-America balokhe bephandle kwelizwe, ngokubona kwami ambonthi bazakwanisa ukuqala izifundo zabo ngalo nyaka. Ngoba oqala ama-embassy lokhu evaliwe, bapha ama-appointment kuphela nxa into yakho yi-emergency. So lokuthola i-visa kuzavele ukuthikhona ngoba ama-embassy avaliwe. So and isikolo sivula khathesi, sivula ngenyanga le ebuyayo. And futhi ama-international students wona ebevele engavunyezwa ukuthatha ama-courses online. So khathesi ukuthi umuntu asuke evela phandle kwelizwe avunyelwe ukuthi abuye besazi ukuthi ubuya ezothatha ama-classes akhe ku-internet, ngokubona kwami kuzahlupha. Ngibona ngani ithuba leli ngelabantu abavele sebekhona apha abafundayo, abafundi abavela kwamanye amazwe abasebevele sebekhona apha phakathi kwe-Melika.
Bengicela ukuthi uphose lamazwi okugcina.
Into engayitsho ukuthi especially laba abafundayo ukuthi okwakhathesi kumele ulandele nje imithetho yonale ozayitshelwa isikolo sakho, uqhubeke ngama-classes akho, umake sure ukuthi lokhu usathatha ama-credits nalaba abawafunayo. Nxa ikhosi yakho yi-undergrad uthatha 12 credits, nxa ikhosi yakho yi-graduate uthathe 9 credits, umake sure ukuthi uyalandela imithetho yakho yonke ukwenzela ukuthi ungaphazamisa i-status sakho.
UNkosazana Mercy Jangwesha yingcwethi kwezomthetho. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eseDurham kwele North Carolina khonapha eMelika. Ukubulawa kweZimbabwe kwele Botswana ezandleni zamasosha akulelo lizwe sekuchiye iningi libambe owangaphansi ngalesi sehlakalo ngeviki edluleyo. Amasocha akwele Botswana adubule abathathu beZimbabwe abangene kulelo lizwe okungekho emthethweni, okuchiye oyedwa elahlekelwe ngumphefumulo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Uhulumende weBotswana ukhiphe umbiko phezu kwalesi sehlakalo esithi abathathu laba kade bezama ukungena kulelo lizwe ongekho emthethweni badutshulwe. Umbiko lo uthi amasosha ahlane labathathu beseqa umncele endaweni yeShalimpo ngempumalanga kwezwe. Babikwa bedutshulwe lapho bezama ukubalekela amasosha. Amasosha athi asebenzise inhlamvu ezibuthakathaka amarabha bullets okujiye abathathu laba belimele kakubi. Omunye walahlekelwa umphefumulo efika esibhedlela. Lokhu kuthukuthelise abanye okugoqela lenkokheli yeZimbabwe abakhala ngokuthi abeZimbabwe bayahlukunyezwa kwele Botswana. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi iyakwazi ngokudutshulwa kwabathathu laba, kodwa ayikakhulumisani lo hulumende walelo lizwe phezu kwalolu daba. Abe zimbabukele Botswana abafana lomnzana Mthabisi Dube bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amasotsha ekhetha ukudubula umuntu oyeqa umncele.
Kuyethusa ukuthi amasotsha angasebenzisa umbhobho wemuntu ongaphathanga lutho. Sithemba ukuthi lokhu kuzakhangelisiswa inkokheli yamazwe omabili. Akuzwisiseki ngoba kuhlala kulabantu abayeqa umncele, kungani bekhethe ukubadubula.
Omunye owezimbabwe mnumzana Nkazi Mulo Ndlovu uthi kuyasolisa ukuthi umuntu angabhubha ngemva kokudutshulwa nge-rubber bullet.
Kuyasolisa ukuthi rubber bullet yiyo engabe imbulele. Kungabe kusetshenziswa ama-live bullets. Indawo yakhona ihlangane, njalo uzibuza ukuthi kuqale nini ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni bayadutshulwa.
Ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ekuqaliseni komnyaka, eleBotswana lavele latsho ukuthi lizaqinisa imizamo yokunqabela ukungena kwabantu elizweni ongekho emthethweni. Lokhu kugoqela ukwengeza inani lamasotsha alinda emngceleni phakathi kweBotswana leZimbabwe. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena kweleBotswana ongekho emthethweni. Inombolo ezisanda kwethulwa nguhulumende wakweleBotswana ziveza ukuthi kulabedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha i-60,000 abeZimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni phakathi komnyaka ka-2016 lalo nyaka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
EleMalawi selize laba lomongameli ogcotshwe okusemthethweni ngemva kwenyanga ezilithumi lantathu kulungiswa lolu daba. Ngenyanga kaNhlangula mhla ziku-23 umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Lazarus Chakwera wanqoba kukhetho lwesibili. Owayengumongameli umnumzana Peter Mutharika ngamavoti ayisilinganiso esingamachumi amahlanu lasitshiyagalombili 58%. Ukhetho lwakuqala lwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-2019 lapho uMtharika athi unqobe ngesilinganiso esincane. Kodwa uChikwera owayenguye owayelandela uMtharika kukhetho walandula impumela esithi bekulokucilebezela wasesiya emthethwandaba weConstitutional Court. Umthethwandaba lo wathola kulobufakazi bokuqilibezela wanquma ukuba kwenziwe olunye njalo ukhetho. EleMalawi ngelesibili kuphela kuzwekazi le-Afrika ukugenqula impumela yokhetho phezu kokungaqutshwa kahle kulandela eleKenya ngomnyaka ka-2017. Unobhala wona ngezenzakala elizweni leMelika umnumzana Mike Pompeo uveze ukuthokoza ngokulandela umthetho okwenziwe kukhetho lokudinga umongameli weMalawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president.
Abantu beMalawi bakhetha uLazarus Chakwera njengomkhokheli wabo ngokwesibili ukuba umthethwandaba ugenqule impumela ngokungaqutshwa kuhle kukhetho kuzwekazi lwe-Afrika, njalo ngokwakuqala ukuba ukhetho lwesibili lukhethe umongameli webandla eliphikisayo. Umongameli Chakwera uthi ukunqoba kwakhe isibonelo somthetho lentando kaZulu. Embikweni wakhe wokugcotshwa uthembise uzifaka phansi komthetho. Lokhu kusho ukuthi njengokufunwa ngumthetho ngizaveza inotho yami minyaka yonke ngiye edalele parliamente ukuyaphendula imibuzo yokuthi ngibusa njani. Ngizethulela idaleleli amacebo okwehlisa amandla kamongameli. Ngiphe amandla ingatsha zikahulumende okubalisa idalele parliamente logatsha lwe-anti-corruption Bureau. Leli lithuba lokuba eleMalawi lisebenzele ikusasa ecacileyo elohulumende kantwandu kaZulu lenkululeko.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa aziboni ngaso linye ngokutshengisela uqoqwa ngabenhlanganiso ezizimeleyo mhla ka-31 Ntulikazi. Abenhlanganiso lezi bakhuthaza uZulu ukubana angene ezitaladeni etshengisela ikhonona kuhulumende ngokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe kubangelwa ikakhulu yinkohlakalo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
Kutshengisela lokhu okuqoqoza inhlanganiso zikaZulu eZimbabwe sekulethe kwehlukana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Labo abasekela kutshengisela lokhu bathi uhulumende weZANU PF leziphatha amandla zakhe yibo ababangele ukubhidlika komnotho lenhlalo kaZulu. Ngakho kuhle mhla ka 31 Ntulikazi batshelwe ukuthi abaphume baphele. Abangavumiyo bathi kudala kutshengiselwa kodwa akukaze kube lempumela ebambekayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosinathi Ncube uthi usekela kakhulu ukutshengisela lokhu ngoba yikho okuzakhombisa iZANU PF ukuthi ayisafuneki embusweni.
Akona mithi ezibhedlela uhulumende engayakhona ukuhaholisa amanesi, kaholisa ama-teachers, kaholisa zonke ama-civil servants, ubhizi ngokusebenza imilitary ukuthi aqhubeke ekuphawa. So isibhedlela esingasifisa kakhulu ukuthi ngasiyenzakala siphumelele ukwenzela ukuthi mhlawumbe uhulumende weZANU PF aphume embusweni, bese kusiba lo hulumende omusha ozayinkluda amaZimbabwens wonke, ozaphinda uhloniphe ilungelo loluntu, attract investment from all over the world.
Le yinto egcizelelwa yintsha ebandla le-MDC Alliance unkosazana Loveness Godora, yena othi baphethwe njengezichaka emazweni nje kungenxa yomonakalo odalwa nguhulumende weZANU PF elizweni.
Scattle of being ama foreigners basithatha njengedoti isikhathi sonke, basibiza amakhwerekhwere lapho siyahlukumezwa isikhathi sonke, sifuna ukubuyela ekhaya kuphela, sophila kanjani kungela msebenzi. Even izinto abazali bethu basafa, igrosari yadula, i-government leyo ayicabangile abantu. Maybe after a month kuzoba ngechange.
Kodwa-ke isikhulumeli sebandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele The Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube uthi bona njengebandla abazukuba ingxenye yalokhu kutshengisela lobanje benganqabeli amalunga abo afuna ukuphatheka. Uthi mbali eZimbabwe ikhombisa sobala ukuthi ukutshengisela akukaze kube lempumela enhle kodwa kuphetha ngezililo.
Asitsho ukuthi abantu abangabhikishi kodwa sithi thina akube ukubhikisha uzathi nxa sokuphelile umuntu obebhikisha asuke elenzuzo. Kungakho ukubhikisha thina esithi sifuna ukukwenza ukubhikisha kokwakha amabhilidi lapho kungela amabhilidi khona, ukubhikisha kokwakha izikolo lapho ezingekho khona, ukubhikisha kokugebha amadamu lemigodi lapho okungela amanzi khona, hathi ukubhikisha kokungena ezitaradeni abantu bethwale amaplakazi bajikijele bathuke bacula izingoma qede babuye lezindlini, abanye babotshwe, abanye bachayo, abanye babulawe.
UMnumzana Nkululeko Mathe yena okholwa ukuthi ilizwe kufanele lidatshulwe phakathi umthwakazi azibuse, uthi labo abafaka iZANU PF esihlalweni kabazikhuphele yona bona.
Kanti kunganjani ukuthi bona bezikhuphele iZANU yabo? Umthwakazi bathi befaka iZANU, umthwakazi obhizi usifa lapha bewubulala ngekho grawundi. Bona lesi sikhathi babezifakela iZANU sibahlula njani nje ukuthi bayikhuphe njengokuba bayifaka kwabo? Bangazifaka bafisa ukuzifaka kodwa hhayi. Angiboni mina kube thina siyabhizi nje thina bathwakazi nge-restoration ofuna ukuthi isithathe ilizwe lethu labo khokho bethu sizivuse thina. Labana nabo bezivuse ngombuso wabo.
Usenjalo isizalwane seZimbabwe unkosazana Vuyani Hlazo uthi baphakathi kwesaba okukhulu kwele South Africa ngenani elikhulu lalabo asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus.
Bonisa ukuthi kusasekhatshana lapho esiyakhona. Njalo akakho umuntu oselethemba ukuthi kuzabuye kulunge futhi. Njengesizalwane saseZimbabwe silapha ngisizwa nisesaba ukuthi sizaphelelaphi, kuzayenzakala ningathi ngalesi sikhathi esibe kangaka.
Sebebanga izinkulungwane ezingamakhulu amathathu close to 300,000 asebebanjwe ileli gciwane, kanti sebesedlula izinkulungwane ezine over 4,000 asebefile. Mesudo 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhla ka 28 Ntulikazi lonyaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30.